Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-13 Mabasa 2023 nguChris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje, umkamongameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa uya kwele Belarus lamadodana akhe ngendizamtshina ebhadalwa inkulungwane zamadola ngefola esiyaxoxisana lomongameli walelo lizwe lanxa engasosisebenzi sikahulumende.
Njalo nxa lokhu esikuzwayo ukuthi ebehambe engelandabeli izindaba zikahulumende ze-ZBC kutho ukuthi-ke kuyafihlakala.
Iqula le-SADC elifike eZimbabwe izolo lilanda ukuzohlola umumo welizwe phambilini kokhetho likhangelelwe ukwenza imihlangano labamabandla ezombusazwe azoqela elezanu PF le-CCC lamuhla.
Ngakho-ke bafanele babone wonke umuntu olombono ngokhetho lweZimbabwe ongabatshela okuthile ngokhetho lweZimbabwe.
Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-ATUS ithi ukukhuphuka kwentengo yempahla lokudla ezitolo sokubangele ukugugudeka kweholo labo elisanda kwengezelelwa.
Thina njengababalisi sizinikeze umlando wokuthi indaba yeholo lethu sizilele siqede.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkamongameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa utheze olulenkume ngokuveza ukuthi usuke elizweni ngeviki edluleyo esiyaxoxisana lomongameli wakwele Belarus yena engasosisebenzi sikahulumende. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lithi umkamongameli lamadodana akhe amabili angamawele uColin loShon bahambe ngeviki edluleyo kwele Belarus ngendizamtshina yokuboleka iprivate jet ebhadalwa amadola emelika adlula inkulungwane ezilithumi US$10,900 ngehola linye. Kubonakale imfanekiso yabo belomongameli wele Belarus umnumzana Alexander Lukashenko besetafuleni bekhanya bexoxa okwamabhizimusi. Unkosikazi Mnangagwa utshele intatheli izindaba ngemva komhlangano wabo ukuthi baxoxisane lo Lukashenko ngayo yonke into okungamelanga kwenziwe nguye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Sipho Senkosi Balule.
Kuyinto esuka ingathi iyadida kakhulu ngoba sisuka sizibuza ukuthi kanti uhulumende wethu weZimbabwe uqhuba kanjani ihlelo zikahulumende, ngoba phela nxa uhulumende weZimbabwe ethumela unkosikazi kamongameli ukuthi ayemela uhulumende kuhlelo zikahulumende kumbe kunkulumo esiphathelanele ukuthi uhulumende wethu uhulumende wabantu ubusa kanjani abantu kumbe ulehlelo ezithini phathelane labantu. Lokhu ke kuyabe kusitsho ukuthi kukhona ke lapha singasakuzwisisi thina njengabantu beZimbabwe, kukhona okushaya amanzi lapha, kukhona okunuka santungwa lapha, ngoba phela unkosikazi kamongameli kuzwakala ukuthi ubehambe engelaziphathamandla zikahulumende ezimele lezo nhlangothi zikahulumende ezinjengezempilakahle kumbe ezomnotho ezamabhizinisi, kodwa bekunguye kade engubamba zonke, emele konke, emele abezempilakahle, wabuya wazomela abezamabhizinisi lezomnotho esiyakhulumela uhulumende, ephinde ebe isikhulumeli sikahulumende futhi ehamba labantu bakhe. Lokhu kutsho ukuthi kukhona okunye singaba singakutshelwa okungaba kube kukhulunywa lapha kumbe okungabe kube kuhlanganiswa okungabe kuphathelane lezinto ezingabe zifihlakele kumbe zifihliwe kithi thina abantu. ngoba phela lokhu kwenzakala ngemva kwesikhathi uhulumende weZimbabwe kanye kule ndlela yokuthi kulokuhuquluza umnotho weZimbabwe yilabo abamele uhulumende kumbe labo abaseduzani lababusi abaseduzani labaholi njalo nxa lokhu esikuzwayo ukuthi ebehambe engelandatela izindaba zikahulumende intatela izindaba ze-ZBC kutsho ukuthi ke kuyafihlakala lokade kwenza sizibuze ke thina ukuthi yini indaba kufihlakala kuyini okufihlwa kutheni kufihlwa lokho ke umbuzo omkhulu
kodwa bona abalandeli bemandla lezanu PF bathi akukujwayelekile umhlaba wonke jikelele ukuthi umkamongameli uyabonakala ehamba kwezinye indawo zamanye amazwe
abalandeli bezanu PF bayasekela yonke into echiwo ngumongameli wezanu PF ngenxa yokuthi phela ngabala lwazi njalo olokuthi bacubungule izinto bezimele bebodwa ngemicabango yabo balandela lokho abakutshelwa libandla lezanu PF kodwa ke kubuye futhi konke abakuchoyo besekela yonke into ephathelane lomongameli kubangelwa ukuthi balokwesaba okukhulu kakhulu kabakhulumi bezicabangela bona bakhuluma ngendlela yokuthi balokwesaba njalo ngabantu abakhuluma kuyikuthi kuyonke into abayikhulumayo ivelela kumizwa yendlala imizwa yesisu efuna ukuthi badle ngoba vele kuyadliwa phela kuZanu PF
Alo ke ngumnumzana Sipho Senkosi Balule ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eSebhilitane
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivote
Ikula lesadak elifike elizweni izolo lilanda ukuzehlola ukuthi umumo oselizweni ulungele ukhetho na likhangelelwe ukwenza imihlangano labamabandla ezombusazwe agoqela lezanu PF leCCC lamuhla abanye bathi kuningi okumele kulungiswe kulungisiswe phambilini kokhetho okufuna okufana lokuvumelana amabandla aphikisayo ukwethula imbiko yawo emisakazweni kahulumende lokunye abanye njalo bathi iZimbabwe Electoral Commission kumele ibanjwe ngamandla ukuthi iveze ugwalo lwabantu abazavota lonyaka olo electronic voters roll ukuhlaziya lolu daba untungameli inkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe ezimeleyo umnumzana efidlela Ncube
uhambo lwequla lesadakhe bekufanele ukuthi ngabe dala lwenziwa ngokuba luqakatheke kakhulu kuqakathekile ukuthi isadakhe ingene kwelaseZimbabwe izozizwela izozibonela ukuthi kambe ngabe abantu balungiselele yini ukhetho oluhambisana leconstitution yeZimbabwe oluhambisana lezimiso zesadakhe kanti ke le African Union yona ngokwayo befanele ukuthi izobheka ibe khona ukuthi khange libone ukuthi kambe silulungele yini ukhetho oluhambisana lezimiso zeAfrican Union labangaphandle kwezwekazi le-Afrika okubalelwa i-United Nations bekufanele ukuthi ngabe sebafika bazozizwela bazozibonela ukuthi kambe konke lokho kufanele ukuthi kwenziwe ukuze ukhetho lube ngolukhululekileyo sekwenziwe yini ngakho-ke kuqakathekile ukuthi babe khona lanxa nje sebethiwe isikhathi kakhulu
ukuze liphume lo mfanekiso weqiniso ngesimo seZimbabwe leli qula kumele lenzeni Ncube njalo kumele lihlangane labo bani
Iqula leli kufanelanga ukuthi lingene elizweni lelalele iZanu PF lelalele i-government yeZimbabwe kuphela ngokuba bazatshelwa ukuthi konke uhamba kahle konke kuhle kakhulu imithetho yonke yalandelwa amalungelo abantu ayahlonishwa bazatshelwa into engayisiyo bangalalela abantu banye kuyafana lokuthi nje balalele i-opposition kuphela akufanelanga nxa usiza uzokhangela izinto ezinjengazona lezo ezokhetho kumele ulalele wonke umuntu uze kuye wonke umuntu bakhulume lama opposition parties bakhulume lebusayo iparty bakhulume lenhlanganiso ezizimeleyo amabandla ezokholwa bakhulume labantu nje abeZimbabwe ezigabeni ezihlukahlukeneyo bezwe kubo ukuthi bona bathini bangaze batshele ukuthi bonana lobani ungabonani lobani ngokuba babi bengasezwa lokho babone njalo lokho okuyikho bafanele bakuzwe ngakho-ke bafanele babone wonke umuntu olombono ngokhetho lweZimbabwe ongabatshele okuthile ngokhetho lweZimbabwe
yona isadaki aluba na ite ya wona ukuthi hayi ukhetho alukalungelo kwenziwa kukhona okusasilela okumele kwenziwe singabona iphumela egcekeni isitshanjalo yini lanxa lungaqhutshwanga kuhle nje bazama nebatsho ukuthi hayi konke kulungile
khona ngesivumelwane sesadathi kumele kube ukuthi bangabona izinto ezithile zingahambi ngendlela efaneleyo engahambisani lemigomo yesadathi yokubamba ukhetho olukhululekileyo batsho khona lokho iZimbabwe iguqule indlela yokwenza ukuze kuhanjisane lalokho imininingwane lezivumelwane ezakhiwa ngaphansi kwesadathi kodwa ngesikhathi abafike ngaso vele sebephuzile akula into abangayenza enkulu ukuguqula isimo lesesikhona phakathi kwelizwe okokuqala nje usuku lokhetho ngeke lusaguquka ngoba phela nanku inyanga yokuthi sivota nini kumbe isikhathi sokuthi sivota nini sibhale ku-constitution yeZimbabwe isadathi ayikwazi ukuamenda kumbe ukuguqula i-constitution yeZimbabwe imbono yayo lezifiso zayo kasoze ziguqule i-constitution yeZimbabwe ngakho kube kufanele ukuthi ngabe bafika kudala bakhuluma lezo zinto zonke ezingahambi kahle ozaguqulwa kusese lesikhathi nqazi iZimbabwe ingafuni ukuziguqula zakhulunywa ke yilabo abaphethe isadathi ukuze kufakwe i-pressure kuZimbabwe ukuthi iguqule izinto ibambe ukhetho olukhululekileyo isikhathi abafike ngaso sesisincane kakhulu akula nguquko ezizaba khona abazawukhuluma futhi akusoze kulalele nje
Alo ke umnumzana efidlela Ncube ingcwethi ehlaziya izombusazwe izimele ube xoxa icingweni le studio 7 ekobulawayo
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivotele ngona
Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni eArtus ithi ukukhuphuka kwentengo ezitolo lempahla yokudla elizweni sokubangela ukugugudeka kweholo elisanda kwengezelelwa eselikusilinganiso samadola eMelika phose angamakhulu amathathu lengxenye US$343 ngenyanga isikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Themba kuye moyo utshele uGainer Gumede weStudio 7 ukuthi bayazama ukuthi baziphilise kodwa impilo isinzima kakhulu
Uhulumende banana lokuthi sicela amanzi phezulu kwedwana sikhuluma ngeholo okokuqala abantu kumele babuzise thina njengeathuzi izisebenzi ezigoqela ababalisi lezinye zilinde ukuthi yona le impelanyanga kamabasa sithole i-100% ye-RTGS kodwa sise yaziwa i-inflation bengayitholi
kungani lilokhu lixoxisana kubuyelwe emuva kuhanjwe phambili kubuyelwe njalo emuva kungani kungabi lesivumelwano esisodwa linikeze lezo mali into ziqhubekele phambili ngoba lokhu kukhanya kuphambanisa indlela eseliyifundisa ngayo ngoba selitshona lingabantu nje kuphela abacabanga ngeholo lenu
inkinga enkulu kakhulu ngathi esilayo ukuthi uhulumende esimsebenzelayo kala qiniso uhulumende esimsebenzelayo injongo yakhe laba aziviza uhulumende ukuthi bekhulise ezabo izikhwama ngizathanda ukuthi sibuyele embuzweni wakho ukuthi kade indaba sisiya phambili sisiye emuva nxa kusenziwa ama-negotiations inkulumo zeholo thina sikhangelela ukuthi zenziwe inkulumo zethu zeholo inkinga ekhona kuxoxwa labameli izisebenzi kuxoxwa labantu abadojwa nguhulumende singakhangela i-NJNC Sicilia labana ahlangana labo sekuthi abamele thina kodwa ukuthi basimela bevela ngaphi bemele obani kulanto enjalo ama-union oqotho thina njengathi i-ATUS bavele abafundi lokusibona eduzane nalapho kuxoxwa khona ngeholo kuba bayazi ukuthi nxa siyaxoxa ngeholo sizabe simele izisebenzi sikhuluma siyizisebenzi enye into esihlupha yona leyo ukuthi uhulumende wethu kala qiniso uhulumende wethu akaazie afuna ukuthi akhulume into eqondileyo nabantu abaqondileyo mhla uhulumende ezahlala labamele izisebenzi ama-union leaders indaba yeholo izangena ngoba kuzakhulunywa into eqondileyo
manje moyo ozalamula udaba lwenu ngubani njengoba luqhubekela phambili kungani alanalizisisani lohulumende
umbuzo lo unzima ukuthi sithi ngubani ozalawula lindaba kodwa thina njenga ababalisi sizinikeze umlando ngokuthi indaba yekholo lethu sizilwele siqede emalangeni sihlangene singababalisi kungakhathalekile ukuthi ngwayiphi i-union saba ngaphansi kwembumba hashtag teachers for US dollar simatasa nje sizama ukuthi silungiselele ukuthi uhulumende siyehlangana la ngqo ngokuba singabuyeli emsebenzini siphumile ku-online emalangeni nje ngomhlaka 15 siyaba lo mhlangano wethu wakuqala owe-district uzabe use-1 emini silandela lapho siyabe sihlangana khona lababalisi sibonisana sithengisana lokuqakatheka kwe-collective bargaining ukuthi iqakatheke kangakanani sibone ngani yindlela kuphela eyiyo kumele siyilandele ka-section 65 ngoba sinikele ukulandela isisekelo sombuso akulenye indlela engasincedisa njengoba yena lo siphetheyo kafuni ukusilandela isisekelo sombuso kodwa thina njengabantu sesizinikeza umlando wokuthi asizibambeleni into le mathupha idlule.
Hello ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni eAtuzo ubexoxa icingweni leStudio 7 eselubhane. Okwa manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga usekhuthaze abasakhulayo ukuthi bengaphatheki kudlakela lezombusazwe. UChiwenga wethule la mazwi izolo kobulawayo emhlanganweni obukhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa owenzele eZimbabwe International Trade Fair Ground. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi umthethwandaba weHigh Court eHarare obuthonisa icala likankosazana Mary Mubaiwa wayengumkhosikazi kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uze wamiswa izolo ngemva kokuba igcwetha lakhe unkosazana Beatrice Mthethwa ethinge wafunga wagomela esithi indlela abuzisiswa ngayo uMbayiwa kayilunganga. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Siyabonga, siyabonga Studio 7, siyabonga indaba elisithumela zona. Eh, nantu udaba luyakhulunywa lapha uPresident weMRP uMqondisi ekhuluma udaba lwemiphakathi ukuphuma eZimbabwe. Yona ivele indaba esemgqoka le. Kuzamela siphume impela eZimbabwe ngoba ama opportunities wonke thina siwathola siyancindezelwa kakhulu. Masithi siyakhuluma kuthiwa singama tribalist. From 1983 to 87 kusayini unit accord yakhona leyo lonkomo. Kanti uNkomo wayesarendiswa lapha kumiso kubulawa kwabantu. Manje kusukela lapho kunyaka yonke leyo from 83 to 87 akuzange kube le development even one emathibeleni. Kwasuka lapho waqhubeke lokho esenze njalo. Okunye okwesibile abantu okufanele sizibuze khona bazibuze ukuthi upresident weZANU PF lo vice wakhe mbani. Kubuye ku-CCC ukuthi upresident we-CCC ngubani uvice wakhe mbani. Abantu besindebeleni bazayibona i-answer ukuthi thina sidludlawe ngoba lokubanje isikhathi ezitshisayo. Asiphumeni kawani so.
Salubonani, salubonani basakazi nabathandi be-studio sezinezwa. Bayiphendulana nomqondisi. Ngiyacabanga ukuthi bekuyisikhathi sokuthi uMagalela la eke ziphendulele kudala umqondisi lokhu ethuka uMagalela ethi uMagalela lishona uMagalela yiwhatsapp. UMagalela bezovane echaza ukuthi kanti vele imbali yabantu bakomoyo ngobani. Abantu bakomoyo vele ngiyibomama abaningi bagcwele ngale sithoneni. So ngiyazibuza ukuthi laba bantu abasabethi MRP IP with Charles emsakazweni kanti who is MRP? Ngoba bakuthiwa iMRP kuhlala komqondisi. Why singakazi sizwe uspokesperson weMRP? Ungaphi SD? Ungaphi deputy president? Deputy president uManguluni washonaphi? Ombonisa igumbo bahlola bonke ama founders eMRP. Uyaxosha umqondisi mayesebuza ukuthi kathi imali ziyanga liyani into yeMRP liyani is just a person istokfela sikamqondisi nje sokuzenzela imali. Njalo ngiyasola mina isezanu project ngoba uhlale sithi hey kupresident kungavoti uzama ukusiphitha amavoti iliza izanu ihlale kuphawu yabo. Awukwazi ukuthi wena uthi uzaba yikhansela uzoyenzani uyikhansela uzoyenzani uyi MP ngoba uthi hey ama teachers uhola kanjani wena uyi MP ngoba Minister of Education yabephuma kuzansi still abantu baqhubeka beshuthela so zama ukuthi abantu ababe wise bengavuma ukukhohliswa umqondisi umqondisi usebenzele isisu sakhe otherwise nje uzabona ba umqondisi ngekuzo uthola ukothiwa uhlala ukothiwa abalandeli be MRP abanye base chikurupi manje yena uyazi uyashutha phansi yena yekuzo uthola ukothi uyazothe umqondisi uyadinga umbona sevele ezintabeni esegqoka isikhumba senkaka qiqi uzambona esekhona engabotshwanga so abantu ababe wise abona ukuthi ama finders e MRP sehamtia labo gasela ababe bonke kuzani so azwazivuyelela kuzani so ababe wise akayekela umqondisi uhlale thuka omqabukwe thuka abantu abadala abadala la so akange be wise umqondisi siyacela futhi lati studio 7 lapho tikele sisitele nge Russia lingadlalile sitela e America sina abanye sizithandele Russia aya ama capitalist yabo
salibona studio 7 siyabonga kakhulu umsebenzi omkhulu esenzela wona kukhulu elikwenzayo kakhulu yaba promoter abahlabeleli ngoba kule 20 years ngoba lilithemba labantu abaningi kakhulu ngoba makufika lezi zikhathi zabo ma 7 ntambama singaba ngama WhatsApp group ababefuna ama audio studio 7 wonke umuntu ayekuzwa ukuthi studio 7 sanamhlanje sikaphuma okuthi ukuthi lilithembe elikhulu kithi
njani linjani ku studio 7 mina ngicela ukubuza ngizwe kakhulu abantu besindebele university bafunga ukuquma ilizwe phakathi umthwakazi amashona abe wodwa amandebele abe wodwa kanti njwana nanku amandebele aleli South Africa athi afuna amaphepha ngoba akwenza ukuthi babuye ngapha sebebadala kanti bafuna amazwe amangake balifuna njani ilizwe labo
studio 7 sanibonani shalele ngayi ngizobeka nje kube kufishane into engikhuluma ngayo nansi bengisithi mina utbotsha kadumiso dabengwa lo lookout masuku akufani noka job scala ngoba one mawuthi uyananzelela udumiso dabengwa bangene court bathi bengene court kwatholakala ukuthi abalaxaxa bathe bephuma balalele ambush ngoba ama lawyers lawana udibabu negqetha uchief justice odumbutshena babesebenza ngomthetho now mawuthi uyabheka umthetho vele awusekho mawungakhumbula ukuthi uthina masa lo Hitmas Mtasa bese achaya lwani umlungu lwana wayese ntare labana abantu bagweba ulokuze they was nobody who complained about that even on MTC labana abantu wabalwane egwetshwe ecourt elokuze neparliament so into engimangazayo ukuthi kathi manje abantu vele umthetho weZimbabwe akusela justice has been destroyed so into esikhona ukuthi laphana sokusekelwa kule party justice not country justice and mawuthi yabheka indlela uAndrew Ndlovu bebotshwe ngayo that shows ukuthi ijustice ayiseke umuntu esiyasuka eHarare khona ngale ezojumpa nomphilele ukuze lenkulumane police ukuthi udelele enye icamp athanda umuntu mayebotshwa ubotshwa icamp next door thank you baba
salibona nibafakazi le studio 7 nabalaleli ngiyalivingelela ngikhuthaze ibandla elihle ibandla le triple c ngithi asikhuthale nini siregister ukuvota singakhulumi kuphela ngoba hey madoda la ndiyabona imigwaqo sifile izibhedlela kazilamithi izalo mayiqhubeka ivusa vele isazokhuquluza umnotho njengoba nalamuza urushaye sithi abantu abakhuluma ngemali le gold badlala ngesikhathi ngaba kwazi ngabazithulela mina ngabamba amazwi akhe lami ngithi abantu ngabazithulela sibili badlala ngesikhathi kambe umuntu wakhuluma umthi vela abasozele kosho kodwa uzothola abantu bebusy befuna uchamisa ngawe uyakhuluma uchamisa uyedwa yini opposition ekhona eZimbabwe uchamisa kala ma structures bonxa bekhuluma bathi ibandela ingena ma structures ibandela useless but nxa sokubonakala izinto konke amabandla bheke uchamisa ngawe uyakhuluma uright uchamisa ethule uchamisa ngekaza khulunyiswa ngomunye umuntu ukutshelwa ngomunye umuntu ukuthi khuluma uchamisa uwriter thule vele nguye yini oyidlayo leyo mali uyakhuluma vele kwenzakaleni yikho amanambi athi eculeni ingoma ke athi mandebele moda kurimwi kungaba sumwanyema abanye abantu bafuna kube yibo abakhonyayo kustudio 7 bekhuluma nxa sebephendula bazonda nxa bekhuluma ngamanye amabandla bethuka bona kibo kuright nxa abanye abantu sebephenduka bebatshela iqiniso liyabahlaba vele khona kunjalo injama nxa iluma imbuzi iyaqakezwa nxa imbuzi sihlaba inja ubongelela abahlatshiwe abagomele thina kasilanda thina ungazuthuke udlala ngesikhathi yabona
yimdingelele enkundleni ingabe linjani lonke basakazi ntemba lapho elikhona liphilile ngiyadana ngokuthi ngike ngezwa isikhulumeli samapholisa okuthiwa nguPaul Nyathi ekhuluma into echaya indiva ethi yena akulamapholisa alezimoto ezilayisha abantu isikhulumeli samapholisa akusoqinisa lelo njalo imoto ezigcwele emgwaqweni ama window fit wonke amaningi labo ngamapolisa siyakwazi lokho kodwa ke ngoba ungeke ulikhulume iqinisa ngoba vele eZimbabwe kubuswa ngamanga okunye futhi elingakukhulumiyo imigwaqo kambe imigwaqo ngendlela efengakhona ingozi zingeke zidalakale yini ngaleyo mugwaqo yebo ama driver amanye ayaphuza siyakwazi lokho abanye balobudedengu kodwa nani imigwaqo yenu ayilungelanga kuhamba izimoto yikho kunye ukukhoza ini izingozi lingakhulumeli iside elilodwa kungathi amapolisa yiwo asebenza kahle amapolisa yiwo ke ayephula umthetho bethemba ukuthi ngeke bezwe lutho bayephula umthetho befaka ama uniform bevukelwa futhi ngumthetho siyakwazi lokho commission wamapolisa siyakwazi lokho
Hello ke bekungamazwi enulina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika onguye yedwa onsundu ongusenetha kubandla lama-Republicans umnumzana Tim Scott useyazise ukuthi uzancintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe olwenziwa ngomnyaka ozayo. USkott uthembise ukuba engakhethwa uzamanyanisa ilizwe leMelika njalo wathi uthena elemelika liyisibonelo sokuba ilizwe leli lilakho ukulethela abantu inguquko empilweni zabo bengasebenza gadalala. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi kwezombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Mina kande angilahlupho lo Biden. UBiden angasala inomini ye-Democratic Party. Uzawina because uvele ifakwe khona phana ngama-Democrats kafakwa ngama-Republicans. Njalo loba kungasuye uTrump. Sekulezinto eziningi ezama-Republicans abazilethayo abazifunayo ezingafunwa ngabantu basemelika. Ngoba labo abantu abafuna ukuncintisa ngalo Trump labo abangaze bawine. Bachiye nengaphi lo Trump akula. Bafanana bazabe bekhuluma izinto ezifananayo abazenzayo abazifisayo izinto ezingafunwa ngabantu uBiden kasoze aluze i-election bakhona abantu ama-independence lama-Republicans amanye ayevele engafuni izinto ezazimelwe nguTrump ngesikhathi uTrump loBiden berana. So abantu bonke lapha bafuna ukulandela uTrump ngathi bafuna ukuwina bazanelisa ukukhipha ugcina inani lama-Republicans ona lawa amalutshwane afuna izinto zokudlwangudlwana ezifana nalezinto ezifunwa nguTrump ngoba kuza kuba nzima kathesi ukuthi nxa usiyarana umRepublican uzame ukuthi uzikhuphe uTrump kumbe uzikhuphe ezintweni ezifunwa ngabo-DeSantis kumbe uzikhuphe kwizinto ezifunwa ngabo-Pence ababevele bezenza. So nezo uphika i-election lokusupport uTrump ezintweni azenzayo uzazikhupha njani ngoba ungazikhupha kumRepublican abantu laba abavumelana noTrump kathi sikabasozi bakuvotele mbona ngani mina angilahlupho kangako ngokurana kukaBiden because uBiden uyarana on a different ticket and etshengisa izinto zakhe azenzileyo engupresident ubudala siyabubona ye ukuthi yikho abantu abafuna ukuwusebenzisa kodwa mbona ukuthi amaRepublican amademocrats bangalahla nomini yawo ngenxa yokuthi ngenxa ye-age. Hayi mina ngimanguthi ngibona ngani uBiden angawina futhi.
Hello ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Washington State khonapha kwele Melika. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umkamongameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa utheze olulenkume ngokuveza ukuthi uxoxisane lomongameli wakwele Belarus yena engasosisebenzi sikahulumende. Iqula leSADC elifike eZimbabwe izolo lilanda ukuzohlola ukuthi umumo oselizweni ulungele na ukwenza ukhetho likhangelelwe ukwenza imihlangano labamabandla ezombusazwe agoqela eleZANU PF leliphikisayo ele CCC lamanye lamhlanje. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni kusasa, ngu Chris Gandhi.